isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, Sisagaza, is in Washington, D.C.
Lichona njani mthwakazo muhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhlaka 28 kumfumfu 2018 nenguntungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ikaningi we have had situations ukuthi umuntu ya testa positive and then ebese siba on treatment ebese testa negative. What tends to happen nxa kungatestwanga igciwane ngokwalo kungayenzwanga ukuthi ayi DNA PCR kule risk yokuthi umuntu yabe secabanga ukuthi unegative.
UZulu weZimbabwe usele ekhuza umhlola lamhlanje kulandela isimemezelo somkhokheli welinye isonto umnumzana Walter Magaya esokuthi usethole umuthi wokwelapha igciwane le-HIV. Odokotela bayakusola kakhulu lokhu.
Kulusizi kakhulu okwenzakala ePittsburgh ngoba vele ukufa kwabantu inokulihlazo nje ukuphoma ukuthi abantu badutshulwe bengenzanga lutho khona nje vele ukudubula umuntu.
UZulu weMelika uqhubeke ekhalela abokholo lwesiJuda ngemva kokubulawa kwabanye babo abalishumi lanye ngowesilisa obehlome ngemibhobho emithathu edolobheni lePittsburgh izolo. Amagqwetha alwela amalungelo oluntu asola ukubotshwa kwabantu mahlayana abachothoza umongameli Emmerson Mnangagwa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ozithi ungumprofeti njalo engumkhokheli wenkonzo yeprophetic healing deliverance umnumzana Walter Magaya uthiye uZulu weZimbabwe khuza umhlola lamhlanje ngemva kokumemezela ukuthi usethole umuthi wokwelapha igciwane le-HIV kanye lomkhuhlane wengculaza. UMagaya uveze lokhu esontweni yakhe qede wenza isimemezelo njalo emhlanganweni awenze lentathelizindaba. Umnumzana Magaya uthi usebenzelana labanye bakhe abavela kwele India. Uthi phakathi kweminyaka emihlanu edluleyo venelise ukwelapha abantu abanengi ababelegciwane le-HIV. Uthi umuthi lo uhloliwe kulandelwa indlela zesingisi zokwelapha. Unxuse njalo uhulumende weZimbabwe ukuthi aze phambili ahlolisise imbiko yakhe le nxa elokusola. UMagaya useke wamemezela esikhathini esedluleyo ukuthi uyelapha igciwane le-HIV kanye lomkhuhlane wengculaza okuyinto esolwe kakhulu ngabezempilakahle besithi ukhohlisa uZulu. Ngokunjalo bakhuthaza uZulu ukuthi aqhubeke enatha amaphilisi ama-ARVs. Sixoxe lo dokotela Mpumelelo Sifanda yena othi ngokwazi kwakhe umuthi we-HIV awukatholakali.
As far as I know, HIV lanamhla lokhu ikhathaza in terms of finding a cure for it. Mainly because yona khonoko ukuthi yona igcikwane lakhona is a virus. So le virus they're even looking back from history. Ama-viruses ahlupha ukuthi abe tshintsha. Ungathi usuthole umuthi olapha a certain kind of virus yona ilokutshintsha ilokhu itshintshi iyabe ihlala phambi kwenu. So mina as far as I know awukatholakali any form of curative treatment for HIV.
Uthi uMagaya bakhona abantu asebelaphile ngomuthi wakhe lo asebengaselalo igciwane le-HIV. Uthini ngalokho?
Ikaningi we have had situations ukuthi umuntu ya tester positive and then ever se siba on treatment ever se tester negative. What tends to happen nxa kungatestwanga igciwani ngokwalo kungayenzwanga ukuthi i DNA PCR kule risk yokuthi umuntu yabe secabanga ukuthi u negative but yena look at elali igciwani. What could simply happen is ama simple test la ama antibody test ya ama antigen antibody test awenzwayo routinely yo ale possibility ukuthi engakhanya e negative but kungacho ukuthi umuntu yena yabe se negative okwamaqini.
Uzulu weZimbabwe kuyini ongamxwayisa ngakho ngokukhulunywa ngumagaya lokho?
Ayikuthi nxa kule nkolo kunzima ukuphikisana labakholwa ebandleni likamagaya but mina engingakutsho from a scientific and a medical point of view up until i-treatment si well established so kwayenzwa ama further studies ayenzwa ama esiwathi ngama scientifically plausible studies ayenzwe in multiple centers then we should then be in a better position to say i-treatment leya ikhulumayo iyasebenza.
Lo ngudokotela Mpumelelo Sibanda.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Inhlanganiso yamagqwetha alwela amalungelo oluntu eZimbabwe Lawyers for Human Rights lamhlanje ichodoze uhulumende ngokuqhubeka ehlukuluza njalo ebopha abantu abachothoza umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa. Lokhu kulandela ukubotshwa kwabantu abahlanu kobulawayo ngesonto ngolwesihlanu emhlanganweni wekomishini ecwayisisa udaba lokubulawa kwabantu libutho ngesikhathi sokhetho. Abantu laba bagoqela abalokhu bevalelwe abathi umnumzana Wisdom Mkhwanazi lomnumzana Siphamandla Mafu. Ababili laba bazamiswa enkantolo kusasa ngecala lokuhlambaza uMnangagwa ngemva kokumethesa icala lokubulala abazali babo ngesikhathi segugurawundi.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Uzulu weMelika uqhubeke ekhalela abokholo lesiJuda lamhlanje ngemva kokubulawa kwabanye babo abalichumi lanye ngowesilisa obehlome ngemibhobho emithathu edolobheni lePittsburgh izolo. Umsolwa ungene ngesikhathi sokukhonza wasedubula wabulala abantu laba. Amapholisa athi umsolwa ulembali yokuzonda amaJuda. Sixoxele sizalwane seZimbabwe sihlala eMelika umnumzana Muzobanzi Ncube yena othi udaba lwempopo efinyelelwa nguZulu nje jikelele eMelika kumele lulungisiswe.
Kulusizi kakhulu okwenzakala ePittsburgh ngoba vele ukufa kwabantu inokulihlazo nje ukuphoma ukuthi abantu badutshulwe bengenzanga lutho khona nje vele ukudubula umuntu uyabona yiyo nje iproblem ejengisa kakhulu ngendaba yembhobho lapha eAmerica ngoba abantu uyabona ukuthi abanye bathi imbhobho ivunyelwe abanye bathi imbhobho ingavunyelwa so uzathola ukuthi because of illegality of guns here in America iko kwenza ukuthi khona sine sibe lezahlakalo ezenza ezinjengazo zenezo ukuthi abantu umuntu yathamba ethenga umbhobho ebesengena se just sedubula abantu uyabona but ungakhangela nje amazwe nje even eZimbabwe kunje kithi ngoba imbhobho ayisonto evunyelwayo nje ukuthi uphoba uhamba nje esitolo uyayithenga ubusuthuba la usuyazingela uyabo akunjalo eZimbabwe ngathola abanye amazwe nje lawo futhi anaphucukile ngalokho leCanada uyabo konke ngale UK amapolice akathwala-thwali imbhobho even lawo uyabona so khonokho ukuthi sibe lemthetho ezama ukuthi ivimbele ukuthi singabi lembhobho nje phomba ukuthengwa amahlayana kuyanceda kakhulu.
Umongameli Trump yena oyaziwa ngokuphikisa imithetho yokwenqabela ukusabalala kwemibhobho uthi alubana bekulomuntu olombhobho esontweni ngabe akufanga abantu bonke labo ndaba ngoba uve yalwisana lo madubula uvumelana la yena
ah niki sisibili nomzana nkomo la uyakubona ukuthi phela nxa sesiyangena ebandleni sonke sesiya enkonzweni sihlomile lami ngithweli AK-47 la uthweli bazuka yakho akunjela ukuthi phela kungabe kuseyinkonzo yini ye kuyabe sokuyi army phela leyo enkonzweni aku right lokho sivile ukuthi singahamba sesile mbhobho sithi siyakhonza uNkulunkulu niki sisibili hayi amvumelani laye lapho sivile
umnumzana Muzobanzi Ncube isizalwane saseZimbabwe esihlala eVirginia khonapha eMelika. Singene kuhlelo lwabasakhulayo silo Big Mike.
Yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumike Hobe. Kuliviki siseGoli eJohannesburg sixoxa nomnumzana uJafet Mpofu ongusakhulayo njalo ongusomabhizimusi osesithi hayi sengifuna ubuyele ekhaya ngebhizimusi lami. Masihambeni kuye siyezwa okuningi.
Right Mpofu ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana unjani?
Ngiyaphila Mpofu unjani?
Ah ngiyaphila. So Mpofu masixoxeni kancane ngebhizimusi lakho. Awusitshele ngamafishane ngaleli bhizimusi lakho ukuthi kahle kahle limayelana ngani?
Ngiyabonga mfowethu unginikeza ithuba ukuthi nami ngibe khona sehlelweni lakho nasemoyeni ukuthi abantu abaningi basizwe. Ibhayibhi ibhizinisi lami lingisenza ama-trailer lata okuthi ayisukudla. Senze nama-trailer la angama-toilet, ababiza ama-VIP toilet ngesilungu. Then senze ama-trailer la ababiza ama-mobile fridge. So yile nenye nje inhlobo yama-trailer efana nama-mobile offices.
Yini ibizo lekampani yakho?
Ikampani yami kuthiwa iPrecision International.
Awungitshele ke mnumzane ukuthi kuyini okwenza ukuthi uqale iPrecision International?
Bengisebenza kumanufacturing sector lapha eSouth Africa kufika wami. So ke ngaba exposed kule into yemanufacturing then kwaba khona inspiration ukuthi ngayithakazelela kakhulu le nto ngafisa ukuthi hey nami ngelinye ilanga esengathi ngaba independent ngizenzele into yami engingasebenzeli omunye umuntu. Ngaseke sengikhuluma nenyindoda ebengisebenza nayo savumelana ngutani umngani wami ukuthi no asiyekele lapha emsebenzini siyoqale lethi business bazalwa ke iPrecision International ke
umngani wakho yena uyisizalwane seSouth Africa na
uyisizalwane saseZimbabwe naye ubuya lapha emaphisa ekhaya.
Mhm right awungitshele ke sonke siyazi ukuthi njengomuntu odabuka kwelinye ilizwe nxa uphila kwele South Africa ngesikhathi esinengi ukuba ngebhizimusi lakho kuyahlupha kakhulu kuyabiza imali eningi. Awungitsheleke ukuthi ibhizimusi lakho liyaletha imali esuthisayo na khona ngale kwele South Africa?
Ukuqala kwakhona kube nzima kakhulu mfowethu. Ngiqala ke nale ndoda uOnia Sincube igama lakhe. Akuzange kube lula ke ngoba imali besingakhona ukuthi si-access imali into efana ne-funding. Abantu abakhona ukuthi bakhona ukuthola imali funding ngaba ngama South African. So umuyi ungwangaphandle ngeke ukhona ukuthola imali funding ngoba awunayi ID yase South Africa.
Manje nje ngoba isimo somnotho ekhaya simanga kuhle ngibone umlayezo wakho ku Twitter lapho ubuzama ukuxhumana lo Raj Modi usithi usufuna isizo ukuthi ubuye ekhaya. Kuyini okwenza ukuthi ube lesifiso sokubuye ekhaya?
Into ekhona ukuthi ngiyakholela ukuthi isimo sasekhaya mangibuka ngiyasibona ukuthi sona asimanga kahle okwamanje kodwa ngiyakhole ukuthi izinto zizotshintsha. Then enye into okwesibili ngiyakhole ukuthi uma ngathola usizo kuminister futhi ngakhona ukuthi ngithole sithole ifunding le business yethu sikwazi ukusebenza eZimbabwe then bese siya exporta kwamanye amazwe ngoba uma singasebenzele ekhaya uhulumeni ngakhona ukusinikeza imali singabantu abasha abancane kangaka abayenza into ezimangalisayo. Kumanje umhlaba wonke uyangifonela ba enquire bafuna ukusuka i-partnership of which ayikho interested kuyo.
Kodwa mnumzana njengoba bakhona abantu abathi hayi investment lana siyayifuna kodwa abantu bangona not in Zimbabwe kuyilo kwenza ukuthi hayi angifuni ukusebenzisana lana.
Okwamanje bengingabalahlanga kakhulu bengithe kubo abame kancane ngoba ngisalinda uminister. Uminister angakhuluma naye wathi uzobuyela kimi in 2 weeks time angitshela ukuthi kuzohamba kuyolungisa kanjani indaba yemali ukuthi asinikeze imali. So ngase ngithi kubo ngenxa yokuthi ngisalinde uminister ngeke ngi-accept ama-offer wabo ngoba ngiyazi ukuthi uma bezo-investa bona bazofuna i-stake and at the end of the day usho ukuthi nginazogcina ngiluze ikhampani ngoba uthole ukuthi bona bazobuya nemali yabo bafuna ukuba ne-controlling stake ngoba obviously bafuna uku-protect ama-investment wabo.
Ayi sikuzwile mnumzana, gqiba uhlelo mpofu utshela abalaleli ukuthi nxa befisa ukuxoxisana nawe bangakuthinta kanjani.
Abalaleli uma befuna ukuthi bangithinte indokundoni qala nginikeze i-cellphone number yami yase South Africa +27 79 385 6316. Bese uba ne-email address yami mpofujafet@gmail.com.
Mnumzana sikuzwile kahle, bekuhle ukuba la ukuhlelo.
Ngiyabonga kakhulu mfowethu, ngiyabonga nokuthi nisinikeze i-exposure ukuthi abantu abaningi bakwazi ukuthi basizwe, bakwazi ukuthi sikhona singabantwana beZimbabwe, sidabule uLimpopo, sizwe South Africa singanalutho kodwa sakhona ukuthi senze into efana nale, ama-resources singenawo.
Hayi, mthwakazo omuhle, lisanda ukukhutha ingxoxo phakathi kwami lo Jafet Mpofu, ongisakhulayo, ongisomabhizimusi ophila ngale kwele South Africa. Kwanelo kwalamhla, masidibane ngeviki ezayo. Oliver Lisayo ngenjabulo sengilishiya-ke ngisithi libe le viki elishukela. Igama nami ngumaikhobe, bye bye.
Siyabonga Big Mike. Singene kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke, sile tshaheli tala uGibbs Dube.
Sinana masiko
wenziwe manje
ngoba baba mkhulu babelo bola.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke, lamuntu sikhuluma ngabantu abathanda ukuzitshintsha umbala. Nxa sithi umbala ke, sisekhumbula kudala kwakugcotshwa iambi. Kathesi ke uzozokuthiwa kulokunye ke okupuntshuzwayo. Kumbe omunye umuntu ozehlabe ke iJackson kwenze ukuthi ke abe setshintsha umbala wakhe. Umbala phela uyaphenduka ube mhlophe nke, abanye babangasakhanya ukuthi banjani. Ye, ukuze nihlaziye udaba lolu ngilobaba ubhekani emdaweni, ubhekani emdaweni udabuka kwaSikhobokhobo. Ngiphinde futhi ngibe lo mama uzakhile Liline. Madube kunjani mama?
Ngiyaphila kakhulu Dube, enjani labalaleli lomdaweni?
Hayi sikahle kakhulu. Baba mdaweni kunjani?
Hayi ngiyaphila tata kunjani?
Hayi khonokho nje ungayindawo. Wothi ke sikhalise ngomadube. Yeah. Madube phela abantu bayacumba kodwa kulabanye phela babefuna ukuthi baziguqule ubuso babo bube mhlophe nke. Akusitshela ukuthi imithi esetshenziswa kulezi nsuku yiphi?
Imithi le Dube iyatshiya. Kulabanye kulezi nsuku embona kuthiwa kulokunye okuhlatshwayo. Umuntu awuhlabe injection atshintshe umzimba wonke. Kodwa mbone ngani zona izinto zilama-side zibuya zibe lokunye okungake kube right ekugcineni, umphumela wangikhona kawube right. Kuphinde kube lalokho okumpuntshuzwayo khonokho okuthiwa ngodiprozoni, omoveti, olemon light abazigcoba khona, lokho lakho futhi ngizabe sithi umuntu wangikhona angazigcoba kakhulu. Ijwabu lakho lobuso lilama-states, ungagcoba ugcobe ugcobe liyabe lokho elikhipha i-stage, igcine su-light lokhonokho ukuthi lokuhambelangeni uyabe ungasakwanisi uhambelangeni. Njalo ekugcineni kwangikhona kugcina kuzawukhozela i-cancer ibe le-skin. So akula kule problem kwabanye abangakusebenzisi, abanye abakusebenzisayo bakubona kungela problem, but thina njengabantu abamnyama abantu besi Africa, mina nyabeni kuthaza kuphela ukuthi omama ba yekuhle ungazicomba ube muhle la utshintshe ube yellow bone ebone kulezi nsuku, but usimilo sakho, indlela ozelwe ngayo, ubunyama bakho, ubu-Africa bakho zipenye ngabo, ube yindlela oyiyo yona.
Yebo,
wena ukuthi abantu bakho laba bakopi into enhle, ufuka uhamba kusuka kuhle kuba njani.
Siyakuzwa kakhulu Madube. Baba Mdawini, uyakubabona abantu abazenza njalo?
Ayi, lolu hlupho lolu hlangana lalo and lusuka phambili phambili lukwenze kungasa-attractheki ngaleya ndlela oyabe ungene ngayo and ngokwami ukubona lezinto lezi, ngokwami ukucabanga bekufanele ukuthi ngabazizama ukuthi bazivale, because into lezi angicabanga ukuthi zibuya lapha angazi imbizi se-Africa ukuthi ziya la e-Africa. Bazame ukuthi bazikhiphe, because izinto lento yokuhlaba amathwayini
leyiyabo
mama, yebo, uyabona lezi nto lezi zisilimazela omama kakhulu and ngicabanga ukuthi ukuhamba ngokuhamba kwesikhathi kuzoba lo hlupho, because kuqala bekungekho kanje.
Ye, siyakhumbula Madube kwakugcotshwa, ye, singena kumadube. Madube kwakugcotshwa phela uambi ugcotshwe lokhu lalokhu, kodwa umuntu uyabe semuhle yini nxa senjalo?
Kudala siba babegcoba i-ambi, babegcoba kodwa babe lama-limitations, ngoba babesithi noma umuntu angikhona egcobile wayengatshintshi, abe yindlela esesibona ngayo khathesi abantu betshintshile. Ngiyacabanga sibili mina ngikhula abadala kwakuthiwa kule-ambi egcotshwayo, ongamthole bomvu sibili ubuso lobemushi kodwa engayo kungafani lokho esesikubona kathesi ngoba abanye bangkhona bayahlile ukugcoba sibili athola umuntu egcobile wathintsha wababomvu ubuso bonke kodwa izandla zimnyama tshu indlebe zimnyama tshu intamo imnyama tshu inyawo zimnyama tshu pho uzabugcobelana khona kanti vele uzafuna ukuthi uzitshintshe indlela uNkulunkulu akudale ngawo ube ngomunye umuntu ongayisuyi ayisikho ukuthi ngiyabe ngibagcona abantu abagcobayo kodwa okunye ukugcoba kusuka kube ugcoba okungekho right njalo yona le imithi ngizwa abantu abaningi besithi ingane iyaphekwe emazweni afana labo Zambia yikho lapho embonise enza kakhona khona labo DRC oCongo akungazi ukuthi bona bavunyelwa njani ukuthi beyiphekwe ngoba abantu abaningi abayigcoba ngafu ngathi uyambuza umsango khona ngithenge ebantwini abavele eZambia so kutho ukuthi amazwe afana labo Zambia oDRC khona ngale yikho lapho kuthe wakhwenya imithi yangkhona but ayikho right
Mm-hmm. Mtawini, kambe babe bebukeka yini sebegcobile bathintsha ubuso baba njeya
ende bayabukeka baba ukuba khona kulapha ekuthini thina singabantu basemakhaya and ma umthatha umenza umfazi kuze kuyenzeka lesikhathi lesi esakhanya kahle ne but ma kuyaphambili so uzobona lana anti lapha emajoyini emini okuyinto kakusukuhle and ma uya phambili umfazi lo soyamthola ukuthi and umnyama yindlela
sizaqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo lapho izabe silomnumzana Bhekani Mdawini njalo lo nkosikazi Sakhile Liline Oliver lesemoyeni ngenjabulo ngumthembu sithemba uGibbs Dube Lilani
siyabonga jahe elidala Gibbs Dube silethemba lilukholisile uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabonga baba Nkomoza babukeli labalaleli
usiphatheleni namhlanje
ilizwi lethu namhlanje silithola encwadini yamahubo kaDavida isahluko ngesekhulu lamashumi amabili lanye Psalms 121 lapha okuthi khona indima yokuqala ngiyophakamisela amehlo ami ezintabeni usizo lwami luvela phi na usizo lwami luvela kuNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba bathandekayo benkosi abaziyo bayazi ubana uDavida wayeyinkosi nxa uyinkosi kulakho konke akulanto oyiswelayo singabe yini uyakulethelwa ngesikhathi leso ofuna ngakho kubuye njalo kuyilokhu okufunayo xa ungakufuni uyakubuyisela xotshela labo abangenzanga kuhle kodwa ke uDavida esebonile ukubana konke wayelakho ngitsho la mandla okubusa labalawuli bamabutho ngemali yonke ayengayibuthelela izigqoko zonke ayengaba lazo ingabe yini okwakufiswa yinhliziyo yakhe kwakusenzakala ngokubana wayeyinkosi kodwa uthi lapha ngiyokuphamisela amahlwami ezintabeni sizo lwami luvela phi na umuntu odinga usizo ngumuntu osenkingeni ngumuntu osengxakini ngumuntu osekuhluphekeni udinga usizo kubana akhutshwe kulokho kuhlupheka uDavida-ke uyasibonisa ukubana lanxa sikhona phakathi kwenhlupho eziningi esihlangana lazo ekuphileni kwethu kasigijimeli ukuthi siye kubomi kethu kumbe siye kubantwabethu kasingitsho lalabo abalezikhundla kasingitsho lawumabhishophu labachumayeli labafundisi lamagosa ingabe ngubani buthi uDavida usizo lwethu luvela kuNkulunkulu siyadubeka ukusaba amalanga abantu benyama abanye basuke basithembise izulu nomhlaba siyazi ukubana abantu nxa sebengena enkingeni babaze benze lalokhu okungaqondanga sithi isintu indlala idlisa amanyala ngobana siyabona abantu nxa sebesenkingeni babaze babambe lezi zinto abangamelanga bazibambe besithi badinga usizo abanye abantu nxa sebesenkingeni abakwazi lokuthi isibaya sabo senkomo singazake sibakhuphe kulobo bunzima imali yabo esemabhanga anyaza ngibakhulu kulowunzima ingabe lezibongo zabo lolimi abalukhulumayo lemfundo abalayo ngalokuthi umphakathi bakhangela njani awukhathalekile ukuthi ungubani uDr. Vida inkosi yakwazi ukubana akula muntu egazi lenyama ongasiza indaba yomphefumulo engaphakathi esindabaningi indaba yangaphakathi yomphefumulo womuntu ifuna yena uNkulunkulu uqobo lwakhe sizihlobo sami esithandekileyo ngiyakunxusa ngalesi sikhathi uba ebunzimeni bakho ungakhohlwa ubana kumele uphakamisele amehlo akho ezintabeni lapho kuyavela khona usizo lakho intaba imele ukuphakama kwaJehova wena uphansi nawuphezulu nguye owazi wonke ingabe usedolobheni ingabe usemakhaya usizo lwakho yebo umakhelwana akunceda usobhuka ngakunceda ukhansila ngakunceda ilungu lephalamende lingakunceda ingabe ngubani olesikhundla angabe elaso yebo ngakunceda kodwa imvama labo banceda inyama yangaphandle lapha sikhuluma ngobunzima bomphefumulo obukuswelisa ubuthongo uthi uDavida uNkulunkulu cha nguye yedwa olapho banasisizi ebunzimeni bakho labo olabo ingabe umuntu uyagula uyagulelwa ufelwe swele imali swele umsebenzi uyahlekwa ngokuyanga awulalutho bakhuluma ngawe baze bashayane izandla nxa ubuzima bukuqondile phakamisela amehlo akho ezintabeni sizo lwakho luyakuvela kuJehova
kuyiphethe mfundisi
asikhuleke uNkulunkulu ungehlulwa lutho nambi abantu bakho abalaleleyo ngalesi sikhathi ngibamemela elizwini lakho elithi ngabathembe wena bangathembi umuntu ngoba umuntu kwesinye isikhathi uyehluleka uNkulunkulu wokuthula uNkulunkulu wothando uNkulunkulu wezimanga uNkulunkulu ungehlulwa lutho abe lathi sonke amen.
Lolo bekuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi ithandeko zintimkandla. Sile temba libusisekile engompalo kamfundisi. Kwezemidlalo lamhlanje iqembu leTriangle United selingenile kuChibuku Super Cup final ngemva kokunqoba eleDynamos ngethuka 1. iTriangle United sizanqikelana leHarare City go final. Tana ase wisile qiba uhlelo lwethu lwalamhlanje ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili uZulu weZimbabwe usele khuza umhlola lamhlanje ngemva kokuba ozithi ungumprofeti umnumzana Walter Magaya ethe usethole umuthi wokwelapha igcikwane le-HIV. Kodwa odokotela bayakusola lokhu. Kwanele Mthwakazi, asihlanganeni kweze kuseni ngo-fast 6. Olivalelisayo nguNtungamilinkomo. Matuka nduna bafupatile.